yena mhlabe sithengisela njengenhlanganiso ejeneyo ku-hashtag sesijikile lezinye inhlanganiso ezigoqela ke i-ARTUZ lapho ke besithengisela ngendaba yokuthi sonke njengabatsha lozulu wonke jikelele asila mali ngendaba yokuswelakala kwemali elizweni lapho ke i-riot efike yahlasela ke izindawo zonke kuqala ke isigate town lapho bebejika khona ke ama-tear gas njalo bafika ukuthi bavala ke ama-ofisi e-ARTUZ okubuye khona i-riot yabantu abangamachumi alintathu nahlanu
bakhona yini ababotshiweyo
ikubake babama nje abantu kodwa babachiya ke singazi nxa kuyikuthi ekuhlukaneni kwethu labanye abahlukeneyo ngoba bebelandela abantu beba identify ukuthi laba yikade betshengisela ke ukuthi bebabopha so ngingazi sisazama ukuthi kathesi sibe sizama ukuhlanganisa ke ulwazi nalaba ebengazi bebotshiwe kodwa ke kulabanye abatshayiweyo esesibahambisa ukuthi bethola ke uncedo ke counseling service unit
bese zokubana ukutshengisela lokhu kuzaqhubeka amalanga ambalwa lokhu kuyilo yini uhlelo lono?
Iye, vela siyele emuva ngenxa yokuthi udubo lokuselakala kwemali liyaphambili. Nxa lusiyaphambili lathi siyaphambili nokutshengisela. Uma besima lathi siyawa. And ngokuma kwesimo kutshengisela ukuthi indaba yemali iyaqhubeka isiyaphambili kuswelakala kwayo. Lokho kuzayenza ukubana ke uzulu wonke jikelele abantu behlangane kuyihlangothi zonke zezimbabwe ukuze betshengisele ukuze uhulumende azwe ke ubana abantu bathi.
Yena uzulu uyasukumela phezulu yini kumbe ngabantu abalutshwana nje abatshengisela?
Uyabona indaba yokuthengisela ivele yona labantu laba abaqalisayo ke kodwa wananzelela uzulu wonke jikelele ke usele lentshukuntshu abantu ke bonke bakulokhu sivumelwano mayelana lodubo oluhlasela ilizwe njalo lokubana ke udubo lolu kufanele ke luqedwe ngendaba yokuthengisela lokhonapho ke kulesivumelwano ebantwini sokuyindaba ke ukuthi abantu behlanganisa amakhanda njalo lokuhambisa ke lelo lizwe ebantwini